umhlaba wonke jikelele mabunkomo sihlezi abantu wonke umhlaba wonke jikelele noma ngisho eAfrica noma ngisho khona apha eEurope abantu bahlezi basevalweni kakhulu ngokwesaba lomkhuhlane lo coronavirus ukuzwa indaba ezifana lezi esizizwayo ukuthi kuba le breakthrough yokuthi utholakale ivaccine engenelisa ukulapha umkhuhlane we coronavirus kuyinto ejabulisa abantu abaningi kakhulu kodwa ke sisazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu siba skeptical ngezinye izinto size sithembe ngokuthi sibone ukuthi ngeqiniso practically ivaccine le izenelisa yini okweqiniso njengokubekwa kwawo ukuthi ize kwenelisa ukuthi isize abantu bonke ngoba ikhona eminye imithi kwesinye isikhathi eba imithi esebenza kakhulu ebantwini abamhlophe ingasebenzi kakhulu ebantwini abamnyama so kodwa ke ngithemba ukuthi ngokuthi bahlolisise kakhulu andibani ukuthi baqalise ukuthi banikeze abantu umuthi lowo nxa ukuthi into le sebe bayithola isombululo sabathola ukuthi ngeqiniso le nto le iyasebenza ngibona ngathi kuzabe intokozo kuwo wonke umuntu olapha emhlabeni kuvalile kwasani kuvalile kwasamabhizinisi kuvale yonke into sinje sikhuluma nje size England kanje siku second lockdown ezaziye review mhla ka 2 December esingaziyo ukuthi izaqhubeka yini njengoba sisiya deep emakhazeni so ukutholakala kwevaccine babunkomo kuyabe kuyinto engasiza kakhulu umphakathi wonke jikelele umhlaba wonke jikelele
Lubana ute wasebenza kuhle mpela lumuthi ubona ufika la semazweni aseAfrika ngesikhathi esifaneleyo na
Ngowami umbono babunkomo esingakubona kusenzeka kakhulu ngibona ngathi umuthi lo uzathi nxa uqalisa ukuphuma noma nxa uqalisa ukusebenza uzasebenza kakhulu emazweni la aba affected kakhulu nge-coronavirus kube sokusithi emazweni la afana lakubo-Africa azahamba kodwa ke ikakhulukazi bona laba ababe kukuthi yibo abawutholileyo umuthi bazaqale bezama ukukhava abantu ama-citizens ikakhulukazi abasemazweni angentshonalanga andubana imithi efika e-Africa kodwa ke esigqugquzelayo ukuthi impilo babunkomo akekho umuntu olempilo engcono kule yomunye umuntu singabantu sonke emhlabeni noma umnyama noma umhlophe noma uyi-Asian noma uvele e-Africa noma ngabe ukuthi uvela e-Europe noma uvele e-Asia noma uvela e-China kodwa impilo into eqhakathekileyo kithi sonke akekho umuntu olempilo engcono okuyinto ukuthi i-WHO kuyafanele ukuthi ibone ukuthi lento le iyashare proportionally ukwenzela ukuthi incedise abantu bonke labo aba-affected coronavirus lalabo asebengatholakala asebengaba affected lakhona ngoba ngithemba lakathesi siyabona ama numbers lapha eSouth Africa ukuthi akaphelanga ukuthi asephelile kusasekhona ingcosana ezifikile lapha nalapha abantu basesekhona esibhedlela kodwa ke sifisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo awube eradicated uphele kokuphela nje emhlabeni ngoba uphazamise inhlelo eziningi kakhulu emhlabeni